Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lethula izibopho zalo ngemva komhlangano weCongress. Silengxoxo losandakhethwa kuba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Welshman Ncube.
Iphepha yethu ithi ukukhulunyisana lokhu akumelanga lo omunye laye omdlali webhora aphinde athi kuref kumele kutholakale owangaphandle.
Kodwa unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDC uthi basacubungula ukuthi isinqumo somthethwandaba esokuthi uJamisa kakhethwanga ngokusemthethweni sifezwe njani.
Siyathe sibhizisathi ukuvela ukukhuluma labantu, abantu sebezwisisa, abantu sebebona lapho kwaphambaniseka khona ukuthi sihaza kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisiwe. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhothi kuzancedi ukuthi asilungiseleni izinto.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi zidabuke inhliziyo ngemfa kaMnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi lizimisele ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngodaba lokulungisisa ukuhlupheka kwabantu okubangelwa yikubhidlika komnotho welizwe. Kodwa leli bandla lithi ukuze inkulumo lezi ziphumelele kumele zikhokhelwe lilunga elizimeleyo, hathi umongameli Mnangagwa. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni weCongress lapho abasekeli beMDC abakhethe khona uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi aqhubeke ebakhokhela labasekeli bakhe abathathu abakhethiweyo abathi uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Tendai Biti loNkosazana Lynette Karenyi Kore. Inkulumo ezikhona okwamanje ziphakathi kwaMnumzana Mnangagwa lamabandla aphikisayo amancane kuphela. Kodwa iMDC kaChamisa ithi kudingakala inkulumo eziqotho eziphakathi kwayo loMnangagwa. Ithi inkulumo ezikhona lezi ngamadlwane. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabasekeli bakaChamisa abakhethwe emhlanganweni weGweru, uMnumzana Welshman Ncube, wachasisa okunengi ngalolu daba.
Kumele sikhulume lalabo abathi bawina, hlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi indaba le-legitimacy singayilungisa njani. Siphinde sithi sikhangele ngenhlupho zabantu ukuthi okwakathesi selama-local authority omeya abangu-28 out of 32 ezweni ukuthi singasebenza njani through i-local government institutions elapho iparty elamandla khona ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu using ama-local authority. Sisuke lapho sithi njengeparty singasebenza njani lo Zulu ukukhangela ezomnotho elizwe sincedisana labantu kuma-communities abo. Sanquma njalo ukuthi MDC yazalwa izisebenzi, kumele siqinise ubudlelwane lokusebenzelana lezisebenzi zeZimbabwe through i-labor ukwenzela ukuthi singaphumi kumama. Ngezinye ke lezi zinqumo zinenganyana sibili esizenzileyo kuCongress yethu.
Uthi wena elizadinga ukukhulumisana lebandla leZANU PF libona ukuthi umumo okhona elizweni ungalungisiswa njani, Ubaba uMnangagwa yebo selike lazama ukukhulumisana laye kodwa ube khanya angani akakuthakazeleli lokho. Libona ngani uzatshintsha yini?
Nxa kungantshintshanga amandla okuthi babuswa njani asebantwini. Ebantwini lapha yikho kulamandla. Nxa abantu bengaphiseki abantu behlupheka. Balemvumo ke ukuthi baphume ezindlini, baphume emafektari emahofisi bayezithi ukuthi hayi njengohulumende silaleleni ngoba lithi lisembusweni ukulungisa inhlalakahle yethu.
Yini elizamlanda yini ubaba uMnangagwa kumbe lizadinga umlamlankunzi?
I-posting paper yethu ithi ukukhulunyiswana lokhu akumelanga lowo omunye laye umdlali webhora aphinde athi kuref kumele kutholakale owangaphandle onguye ozancedisa. Yikho ke esibone ngazani kumele kwenzakale.
Alo ke ngumnumzana Welshman Ncube ongomunye wabakhethiweyo ukuba ngumsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ibandla le-MDC ligcibe umhlangano walo weCongress izolo. Umholi webandla le-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe ugcizelele ukuthi ulungiselela umhlangano we-Extraordinary Congress kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngemfanelo ukuthi akhokhele leli bandla kulandela ukubhubha kwaye ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Atswangirai. Bekukhwezwe njalo olunye udaba lokumisa umhlangano weCongress kodwa umthethwandaba unqume ukuba udaba lolu alusoze luthethwe okwesiphangiphangi okubangele ukuthi iMDC yenelisa ukuqhubeka ngomhlangano wayo weCongress eGweru. Kodwa uNkosazana Khuphe wethule umbiko ngempela vike esithi abasekeli bakhe bengethuswa iCongress yeMDC ngoba ngamadlwane nje kuphela. UMakhuphe uthi okwamanje kufanele kubuyelwe emuva kube nguye osabambe isikhundla somkhokheli we-MDCT ingakehlukani egoqela uChamisa abesebememezela umhlangano we-Extraordinary Congress kuthi ababekhona kuwo ngomnyaka ka-2014 ama-delegates kube yiwo akhetha umkhokheli omutsha njengesinqumo somthethwandaba. UKhuphe uqala ngokuchasisa ukuthi akusiqiniso ukuthi bandla lakhe alilasekelo olukhulu nxa liqathaniswa lele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa njengalokho okwaphuma kukhetho ngoba kwakulezi zathu eziningi. Asizweni ke ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Into okumele ukuthi uyinazelele ukuthi ukhetho lungabuya luyadlula. Ukhetho olunye lolunye lulama situations azi. Abantu babe bekhangelela ukuthi ngenye ngayo lahamba lapha kuzaba lobungqondo. And into okufanele uyinazelele ukuthi labana kwakungamabandla angu-7 angu-8. Siya sasiyi-part A1. So lokhu akumelanga ukuthi abantu bekukhangelele phansi. Sazama nathi lapho esazama khona phezu kokuthi sasitshaywa sifuna ukuthi sele ezindlini sasingalayo nidole lesikhala yinisenti bathatha yonke imali bathatha yonke into. So uyabe usithi kuyahamba njani khona lapho khathe sibhizi phasi ku-ground sikhuluma labantu abantu selezisisa abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona ukuthi lapha kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzanceda ukuthi asilungisisenini izinto ukwenzela ukuthi uma sesihamba phambili izinto ziyenze ngendlela eqondileyo, hathi ukuthi abantu besebenza udlakeni.
Kuyahlala lokho kungamabandla amabili yini ngoba siyabona ukuthi ayisibo bonke abazaphenduka bethi sesisiya kumakhuphe.
Ibandla kayisiwo makhuphe, i-MDCT. Mina ngakhethwa ukuthi ngibe khona lapho. So khathi sizalungisa ukuthi kube le-Extraordinary Congress. Abantu besihambe bezikhethela upresident abamfunayo. Yikho ngisithi mina ama-sectors wonke ka-2014 yile themba lokuthi kathi sibalalele. Bonke bazabuya bezokuthi sigwaqa bezigedela abakhokheli kungala udlakela kungala kutshaywa kwabantu kungala kuthethiswa kwabantu kusemumeni omuhle okunye okumangalisayo ngokuthi nesifuna yilu ikuthula esifuna ukuthi izinto zenze ngendlela eqondileyo
kuthi ukuthi impahla lezi ezebandla eziseHarare la kobulawayo laso zonke nje ziyabe sezingezenu kuyamela liziphiwe ikhwe kuza kwenzakala lokho
impahla vele zishe zingeze NDCT so lokho sokukhuluma ekhoti kuyathi ukuthi impahla vele ichuthi ngeze NDCT so ama office yonke into ngoku NDCT yikho kumele sike sesikusebenzisa kathi siyenza wona lo msebenzi ngokuthi yikho kusemthethweni yikho kukhona
impahla ngeMDC mbe ngeMDCT
impahla zihle zingeze MDCT kaso ezelinye bathu ngeze MDCT sama office wona lawana yonke into ekhona ngeMDCT ayizanga yavela yaba ngelinye bathu vele kuyabuyela lapho kwakukhona ngeMDCT yiyo esiza ama office wona lana iMorgan Tsvangirai House yesiyabe sisebenzisa yena liya wonke kwamanye ama provinces yiyo siyabe sesiwasebenzisa engicela ukuthi ngikutshele abalaleli labantu abasilandelayo yikuthi ngicela ukuthi akube lokuthula senze nini izinto lapho kulokuthula khona silandele iconstitution yethu siyenze izinto ezisemthethweni sivume si acknowledge i-court judgment lephumileyo silandele siyenze khona lokhu abasitele ukuthi kumele sikwenze sihambe ku-extraordinary congress siyekhethana abantu bekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi ngicela ukuthi kube lokuthula
Aloke ngunkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla leMDCT ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obhubhengo lwesine waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero uzabekwa ekhaya lakhe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kukhangelelwe ukwenziwa isikhumbuzo enkundleni yeWhite City Stadium. Kunjalo nje ukubhubha kukaDabengwa ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kuchiye inengi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zidabukile inhliziyo zisithi zilahlekelwe liqhawe elikade liqotho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Inengi labakhulumeli eStudio 7 phezu kwempilo kamuyi uDr. Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifa Sichuma, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society, uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Ayi, nathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe sizwa silahlekelwe ubaba ngumuntu I think obehlonishwa kakhulu hatshi kuphela esigabeni seMathebeleland but elizweni lonke ngobubanzi babo so njengenhlanganiso yeSpanye sithi our condolences to Imuli yakobaba uDabengwa lo mama uMakhumalo.
Umnumzana Sten Ncube wayelilunga lezaphu ngemva kukazibuse uthi uDabengwa watshengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa watshengisela ukuba ngumkhokheli ohlonitshwayo ngesikhathi sempi langemva kukazibuse. Noma wathi kunyezwa ngaphansi kombuso kaMgabe, kazange akhohle ukuthi yena umelene kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHaborone uNkululeko Ndlovu uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lweMandebeleni.
Ube yindoda emadodeni, sifunde okuningi okuqakathekileyo khathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa eqhubeke ngalokhu akade ekumela.
UDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba i-National Hero kodwa kasoke angcwatshwe emathuneni e-National Heroes eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaborone kwele Botswana. It's a
Okwamanje ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi ukungasebenzisi ulwazi oluqotho yikho okubangele ukuthi otshekesha balumathise idalamede elidubuke labulala abantu abayisithoba munwembili emgodini wegolide emazowe ngesonto. Iphephandaba lobulembu ve-internet leNewZimbabwe.com lithi inani labantwana bamakolitji abenza umasihlalisane duze lamakolitji la bayabe belokhu liqansa. Okwamanje ke ke silalele amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani balaleli abahlela phana, hayi mina nje into elokhu nje sakhala ngayo ngokudlula kweqhawe lethu. Umnumzane ubaba uDawubekwa laphana, kodwa ke sithi umoya wakhe mawudale ngokuxholo nangokuthula. Kunye nomndeni sikhala kunye nabo, inkosi yephayo, inkosi yethathayo. Laphana nje ngixalisana ngencwadi laphana kuJobe 14:1 laphana, umuntu ozelwe ngesifazane imihlaka emfishane. Ngibuye futhi laphana ku-11:17 laphana nje zikaJobe nje. Ngibuhlungu nje ngihloniphana umoya okhuluma into.
Sicela ukuthi singafaka izindaba zethu lizidlale emoyeni. Lidobhe lo lalo lingadobhi abantu abajayelekileyo, umalidobhi dobhanini nabanye libone nani imbono yethu siyabe silayo. Injalo sicela ukuwakwazi ukuthi abasekeli bakachamisa abayibaba abaphumileyo laba abakhethiwe ngobani, ngoba sisangasazwa amabizo abo. Sabe sifuna ukwazi ukuthi kukhethwe uzibani lozibani, libaqambe ukuthi hayi kube uzibani uke waba yilokhu, uzibani uke waba yilokhu, kwenzela ukuthi nathi sibekwazi.
Salibonani ba, salibonani ba phathi bohlelo bo Studio 7. Igama lami nguSibusiso, ngizalwa eLibhani endaweni yaseSihlwane. Ungathi endamleni ngoba ngiphakathi naphakathi wendawo. Okusenhlizweni yami mina, engithanda ukukuphawula nje namhlanje ikuhamba kukababa uDumiso Dabeni. Sibuhlungu enhlizweni zethu ngoba okuningi okungumlando wakhe kuyazisho khona. Nowakwenzayo ekwenzela abantu ethi mhlawumbe ukhulula isizwe sakubo, wasebenza kanzima wehlula ukuthi afe ngaleso sikhathi, kodwa wayekuhlelile ukuthi engadele impilo yakhe asebenzele thina kumanje kulomhlaba esihleli kiyo, noma singahlelanga kahle kodwa ke khona. Ngiyabonga kakhulu into owayenzayo ubaba uDumiso Dabeni. Umoya wakhe ngathi ungalala ngoxolo. Siyakuthanda baba Dabengwa. Ezinye izinto ngangizifunde through internet ngemsebenzi yakho, ngivule lapho okade ukhuluma khona ngemsebenzi yakho. Siyayibonga kakhulu. Ize lalo basihleli phezu kombuso wethu ngekho mlandi, kodwa akusiyikho lokho wawukhangelela ukuthi kungenzeka, ngoba wakukhulula izwe kubacindezeli babelungu. Usithi thina siyisizwe esimnyama sihlale kahle, kodwa ke loba kungabanga njalo leyakho indima wayidlala bakudabeni. Ngiyabonga.
Liyavuma balaleli. Hayi, lathi siyavuma balaleli abasha. Umbono wami ukuthi ngabe ihulumende iyaceliswa ifake idola lerand lepula ikhiphe le imali ngoba le imali iyasibulala abantu abasebenzayo bonke ngoba inga iyawa into zikhwele abasebenza imali ingakhwele so mbona kuyabe kungcono ngabe kuyazwisiseka ikhulume lamazwe ale mali esebenzisweni imali yangikhona ngoba imali izinto sezikhwele kakhulu imali ayikhwele kuyafanana lo futhi le nsimu yakho encane uhlanyela umumbu ngamabele ugcina uqhelisa insimu kodwa isikali soyinhlanyelo kusebenzisa i-10 kg uyabona ukuthi akusafithani lapho yikho kusibulalayo thina esisebenzayo shiwo abaningi bazahlala phansi ngoba imali ayisakwani lutho ayikwani shiwo ayikwani 10 kg 14 so nganxa uthenga i-50 70.
Lawo ke abengamazwi abalaleli bethu abathumele bona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi zona +1 202 465 0318. Umbukiso oyenziwa kanye ngomnyaka owenziwa othiwa wona yi-Zim Expo owenzelwe lonyaka edolobheni le-Chicago khonapha kwele-Melika ugqitshwe ngesonto. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labanye akade besembukisweni lo. Ake nisizwe ukuthi bamtsheleni ngokwenzakala embukisweni we-Zim Expo ojonge ukuhlanganisa osomabhizimusi njalo lokubumba ubungane phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele-Melika.
Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguqwe nje. Ngibone ngani istandard sibili is very high for ama-team e-social angasolana competitive. Ngibone ngani nxa bengaqhuba bakhule babe yi-team ingaba yi-team yebhola sibili ezizwayo. Ngiyabonga.
Wena ngusomabhizinisi so uthe ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo?
Ngazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi zahlangana le nto enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngingalandanga exactly iZimbabwe Business Expo. But ngithe ngisizwa ngayo ngajabula kakhulu ukuthi ngifike ngesikhathi esiraye. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu. Ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama-ideas amaningi kulama-business amaningi engiwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engcenye lami inqambuyele ekhaya zake ngikhulume laba 102 bangcedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling and mbona baningi kakhulu abantu bakhona balama various and different business models abalawo and nxa singawathatha sibancedise sibangenise ekhaya mbona ngani ungasinceda kakhulu.
Yes, so nxa ukhangela kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili bezihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabana abantu abaningi. So wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini khona ukuthi bakwenze hlala kunjani?
Ngibona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapho abavela khona babone ukuthi bengancedisa njani ukuthi kabakhohlwanga lanxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebuye endlela ezijiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapho abavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle. So yikho ngibona bengani okubenza bahlangane ngizwe ngani nxa ngulalele injongo yangikhona ukubana ekugcineni bengahlanganisa ingqondo yabo ngamabhizinisi abalayo lama-attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe. Mbonani kuhle kakhulu and the atmosphere nje is very inhle kakhulu bakhanya abantu bayakholisa bayathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezihlezijiyeneyo kuma-states ajiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabwe and bayakhulisa.
Yes, so ngiphosela ukugcina abo basibala.
ngithabile kakhulu ukuhlangana nomngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube, ngiyakubonga, phakamisa iflag yeZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke-Johnson.
Mina izizalami nguVekezela Chitoro, ngivele eMperengwa. Ngilapha e-USA ade sile Zim Expo. Into kusenzakala izinto eziningi. Izolo sibone abantu sokuntambama saba labahlabeleli abavele eZimbabwe. Sesilo Just Signal, lo Cindy Munyani. Abantu bathabile sibili. Uyakwazi libona umuntu ovele ekhaya sibili. Sebe sijayele ukuphonga ukukhalisa ingoma kuma-radio nokuma-TV, kodwa sesibabona live sibili. Besihlabela sibili, kube kuhle abantu bebabukela, bebona labo, bebona ukuthi shuwa amaZimbabweans bayasupporta lokhu abakwenzayo. And kathesi lapha sesibukele umdlalo, ibhora, amaZimbabweans bayadlala ingubhu. So basegrounding. So sibukele, siyababona bedlala sibili. So into enhle sibili etshengisela ukuthi lapho esivela khona eZimbabwe, konke lokho kukhona kwenzakala noma singapha sikuchiye. Shothi abantu bathatha umkhuba wawenza eZimbabwe noma bengapha bayakwenza khonokho, and kube kuhle sibili abantu behlangana besenza izinto eziningi, beshare, bebonanisana izinto zonke ukuthi kuyahlatshelwa ekhaya lalapha babe bazohlabela. Ekhaya siyadlala imidlalo, ingubu ikhona ngapha futhi ama-skills siyabuya nawo sibatshengisele ukuthi sure singamaZimbabweans.
Igama lami ngu-Feston kaJust. Ngilapha ngokuthi sihlanganise ukuncedisa abantu basekhaya. Silakwesa ukuthengisayo lapha, konke eza kuthola kuyahamba nje kuyesiza abantu basekhaya. Libuye lapha kukhona ama-flag awaseZimbabwe, silawo ama-t-shirt, silawo amakepesi lapha. Abantu bethu basekhaya bafuna usizo lwethu thina esingapha. So konke esikwenzayo ngikuzama ukubona ukuthi uma singazama lathi kancane kancane ukuthi sisize labo abahluphekayo ekhaya, sizabancedisa. And bakhona abathanda ezomculo, sinawo umculo lapha ukuthi uyenza nawo ukuthi la ukhumbule ekhaya. Kodwa nje ngokukhumbula kwakho ekhaya, maybe nawe ungasiza nje abantu abayi-2 abayi-3.
Labo-ke ngabanye abadabuka eZimbabwe behlala ngapha kwele Melika, abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kumbukiso walonyaka we-Zim Expo ogcitshwe ngesonto edolobheni le-Chicago. Ingoma kaLinton Kwesi Johnson isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni ngo-6:30, kodwa lilakho njalo ukulalela ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo, mthwakazi omuhle.